soku izikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 30 lwezi 2020 ngu President Jeremiah. Yandabeni zethu lamhlanje.
Sesithatha lula indaba yena le e-COVID. I-COVID ayikadinwa, i-COVID lokhu ikhona, i-COVID lokhu ibulala njengayizolo.
Ngiqhubeka liqonga inani labahlolwa betholakala bele COVID-19 eZimbabwe. Abangela mbali yokuvakatshela kwamanye amazwe.
Imigodi egejwa ngamakampani amakhulu. Nxa isithe yavalwa kumbe yathiwa ngamakhampani lawo kufanele agqitshelwe ngesilungu bathi land reclamation.
Uloyedwa osebhubhile phakathi kwalabo abazama ukuhlenga otyeketsha abangamashumi amane abaliwelwe yingozi yokudilikelwa umgodi owe-Renmine osebhintura. Ulowesilisa weZimbabwe omise phambi komthethandaba e-Eastern Cape wele South Africa namhlanje esetshenziswa icala lokubulala umkakhe labantwana abahlanu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Liqhubeka liqonga inani labahlolwa betholakala bele COVID-19 eZimbabwe abangela mbali yokuvakatshela kwamanye amazwe. Kulabe edlula kancane ikhulu 129. Abatholakale bele gciwane leli ngokutshona kosuku lwayizolo kwabhubha oyedwa. Lokhu kutsho ukuba inani lasebetholakale bele gciwane leli selokhe laqhamukayo elizweni selifika inkulungwane phose ezilishumi 9950 lanxa sekusinde abedlula inkulungwane eziyisificaminwembili 8482 abafika phose amakhulu amathathu 276 sebebulewe yilo. Mavis Gama usethulela lolu daba.
Uzulu kunhlangothi ezehlukeneyo ukhathazekile kakhulu ngalesi simo sokuqhubeka kokuqonga kwenani labatholakala bele COVID-19 kwabangazange bethekelele phandle kwelizwe. Umnumzana James Binali wasemzini weRugare uthi kuyethusa okwenzakalayo elizweni nge-COVID-19.
Sesichayiluvalo kakhulu thina sifunisa kumele kwenziwe okunye sibili okunjenge-lockdown ukuze abantu bafundiswe njalo ukuthi le nto iyamemetheka.
Okusekelwe ngesinye isiphathamandla esiphatheke kumikhankaso so yokufundisa uZulu phezu kwesekelo sombuso we hashtag this constitution unkosikazi Abigail Mupambi.
Sesithatha lula indaba yena le e-COVID. I-COVID ayikadinwa, i-COVID lokhu ikhona, i-COVID lokhu ibulala njengayizolo.
Ingcwethi kwezempilakahle uDr Solwaye Ngwenya osebenza esibhedlela sempilo uxwayisa uZulu ukuba azinakekele kulo umkhuhlane.
Ngiyalicela kakhulu sililalele lokhu esikukhulumayo. Siyacela i-coronavirus le ayizihambeli yodwa, umuntu nguye ohambisa eyihambisa komunye umuntu, aphefumulela omunye umuntu, umuntu ayithathe ngomphefumulo kumbe ingene emehlweni kumbe ingene emlonyeni.
Ukhumbuza uZulu phezu kokuba umemetheka njani ebantwini uDr Ngwenya.
Ingena abantu nxa ukuthi lihlangene endaweni ezinjengokuthi i-space endlini khonapho liyakhuluma liyaxoxa gcwele kumbe liyathandaza. Lapho i-coronavirus iyahamba kakhulu kumbe lisemalayinini lilayinele impuphu kumbe lilayinele imali, i-coronavirus layo iya phambili khonapho.
Okhokhela iqula likahulumende elibona ngomsebenzi wokusiza uZulu kwezokwenqabela lokuzilondoloza ku-COVID-19 esebenzela ehofisini kamongameli welizwe uDr Agnes Mahomva uthi inkinga yokuba uZulu esezitshela ukuba sewaphela lomkhuhlane engasalandeli isiqondiso ezabekwa ngabe World Health Organization kanye lohulumende.
We all need to strictly, and I mean strictly, adhere to these regulations.
Ngiyasizameni ukuzilandela ngokufaneleyo lezi ziqondiso sonke njengalokho esakwenzayo ngesikhathi ziqala ukubekwa ngo-March 2020. Lokhu kuzasiza ekuthini ungazi wamemetheka lomkhuhlane we-COVID-19. Lokhu kuyekethisa esikubona emphakathini zonke indawo nje, hathi endaweni lapho okulamanani aphezulu kuphela. Kuzobuyisela muva imizamo esithe yenziwa ekulwiseni lomkhuhlane.
our progress.
Uzulu leziphatha amandla zenhlangothi ezijiyeneyo zempilo uveza ukukhathazeka okukhulu ngalesi simo sokuqonga kwenani labatholakala belawo lomkhuhlane. Abanye babo sebelahlekelwa imiphefumulo, ikakhulu khathesi uhulumende esevula imingcele kusukisela kusasa ngemva kokuyivala ngombimbitho ekuqhamukeni kwalomkhuhlane eZimbabwe ebeka iziqondiso ezeCOVID-19 lockdown. Ukuqonga kwenani leli kwenzakala njalo ngesikhathi uhulumende eqala ukuvula izikolo ngompandula kungelanhlelo eziqondileyo zokuvikela abantwana nababalisi osekubangele ukuhlaselwa kwezikolo ezimbalwa elizweni ezigoqela iJohn Talaki High School, Matopo High School, Chinoyi High School lezinye. Ngimele iStudio 7 ngise Harare, ngingumevis Gama.
Lokhu sekujaba lunye olwe COVID-19 ezwekazi le-Africa kutholakale abantu abedlula izigidi ezimbili 2.2 million bele gciwane leli labulala inkulungwane ezedlula amashumi amahlanu 51,708. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamashumi edlula isithupha 62.9 million ababanjwe belalo labulala phose isigidi esisodwa lengxenye 1.4 million elemelika yilo elilokhe likhokhela ngokuba lenani eliphezulu labantu asebefunyanwe bele COVID-19 emhlabeni jikelele. Likuzigidi ezedlula izilishumi lambili 13.4 million labulala inkulungwane ezedlula amakhulu amabili lengxenye 266,932. Sokulo yedwa umuntu osebhubhile phakathi kwalabo abakade bezama ukuhlenga otsheketshe abangamashumi amane 40 abawelwe yingozi yokudilikelwa ngumgodi owenjiwa ilitshe leligugu elegolide emgodini weRandmine oseBindura. Lokhu kuveza ukuba namathuba okuhlengwa kwabo engozini eyenzakale ngolwesithathu lweviki edluleyo aqhubekela phambili incipha. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnumzana Blessing Bere obhubhe izolo ezama ukufaka impompi yokumunya amanzi emgodini lo ngomunye wezakhamizi zakulindawo ezimanyana ezibambanisana emizameni yokuhlenga abangamashumi amane laba. Njengoba kukhanya kungela sizo oluvela kuhulumende ukuba basizwe emgodini obikwa utshona amamitha alikhulu lamashumi amahlanu i-150 meters. Ekhuluma kule ndawo omunye walabo ababone lokhu kusenzakala umnumzana owendliwayo uthi kakula sizo njalo akulathemba ukuba abantu abadilikele umgodi lo bazasinda.
Scenario, because first of all, when the disaster occurs,
kuzwisa usizi ngoba okwakuqala lapho kule ngozi abantu bakhangela abantu abayesengozini bekhohlwe ngezihlobo zabo loba omkabo badinga usizo lokukhulunywa labo lokuphiwa ukudla. Abanye babo bavela khatshani endaweni ezifana leRusape.
Some of them they've traveled as far as Rusape.
Uqhubeke esithi isehlakalo lesi siveza ukuba eZimbabwe kalilungelanga ukulwisana nengozi ezifana nale ngoba kungela ndlela zokukhulumisana lezihlobo zalabo abawele ilingozi. Abenhlanganiso ye Center for Natural Resource Governance ebona ngezamalungelo emsebenzini wezokulondoloza kwezemvelo bathi lesi ngesinye sezihlakalo eziningi ezitholakala emsebenzini wezokwemba ungatholakali usizo oluphuthumayo. Ngomnyaka odlileyo kulomgodi owadilikela utsheketsha emsubulweni weMathabeng South esigodini abaningi balimala. Unkosazana Simiso Mlevu oyisikhulumeli se-CNRG uthi kumele igqitshelwe imigodi ecinwa ukugejwa kudala.
Okufanele kwenziwe ukuze izehlakalo zabantu abadilikelwa imigodi kwele Zimbabwe ziphuke ukuthi imigodi egejwa ngamakhampani amakhulu nxa isithe yavalwa kumbe yathiwa ngamakhampani lawo kufanele agqitshelwe ngesilungu bathi land reclamation ukuze kubuyele esimeni sakudala kungaqaliswa ukugejwa.
Kuzelele sithi kumele uhulumende alungise udaba lomnotho elizweni ukuze udubo lwabotsheketsha luphunguke. Umqondisi wohlangothi lukahulumende olubona ngokuhlengwa kwabantu engozini zemvelo lokuvikelwa kwazo olwe-Civil Protection Unit umnumzana Jonathan Nkomo utshele iStudio 7 ukuba njengoba umthetho uvumela abantu makhaza ukuthi bancedise ngezikhathi zobunzima lezengozini zezemvelo ubona njengohulumende labo kuzamele bancedise emngcwabeni kamnumzana Bere. Ekubuzweni ukuthi sebengaphi emzameni yokuhlenga abawelwe ingozi uNkomo uthe okwamanje lokhu belisana lokudonsa amanzi emgodini lo obulesikhathi eside ungasetshenzwa. Mele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Nye Ngemva kwensukwana kusungulwe umkhankaso wokulwisa ukuhlukunyezwa kwabesifazane lezingane. Kulo wesilisa weZimbabwe omiswe phambi komthethandaba we-Eastern Cape kwele-South Africa lamhlanje esithi sayicala lokubulala umkakhe labantwana abahlanu. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele-South Africa.
Umsolwa umnumzana Noah Makula oleminyaka engamachumi amathathu lambili 32 uvele phambi komthethwandaba kamantshi e-Elliotdale esabelweni se-Eastern Cape kwele-South Africa. UMakula utshela umantshi ukuthi ucela igqwetha likarhulumente limele njalo ufuna kube lo mtoliki wolimi lwesishona. Umthethwandaba unqume ukuthi icala lakhe lidluliselwe phambili abeseiphenduka emthethwandaba ngomvulo esezocela ukuthi icala lakhe lithonisiswe phandle kwentolongo yebeyili. Isikhulume samapholisa uBrigadier Thembinkosi Khinana uthi umsolwa ubotshwe esezama ukubaleka aye eZimbabwe.
The deceased include a 42-year-old mother and 5 children aged between 6 months and 10 years.
Kucatshangelwa ukuthi abayisithupha laba bonke baganyulwe ngehloka bafa. Amapholisa ayachwayisisa ngalolu daba.
Circumstances surrounding the incident are under investigation. 6 murder cases have been registered for investigation.
Ubikwa umsolwa behlala nomkakhe labantu ababo esigabeni seKwaimen edabakweni esabelweni se-Eastern Cape. Ngolwesibili weviki ephelileyo umntana womdala ufike emzini wabo ebusuku kodwa umsolwa wala kumvulela esithi sokusebusuku kakhulu. Uthe nxa ebuyela ekuseni wathola insindabaphenduli yendaba. Uyise kamama wabantwana laba umnumzana Phephela Sikhundwana uthi wathi engena endlini leyo akubonayo kakaze akubone selokhu athwetshulwa ingwe.
Abantu bahlahlwe ngezemba apha nezembe lilahlwe pha lo mntana uncancayo. Naye ulinyazelo wamthwamjula apha ezephepha nezembe khe ugqiba kwaphela nto lijula phanga kulo mntana.
Abathathu babantwana babuleweyo laba okugoqela amaphahla losane olenyanga ezisithupha bebezalwa nguye umsolwa nenkosikazi yakhe ayibuleleyo kathi ababili bebengaba kamama kuphela. Lesi senzo esenzeka ngesikhathi umkhankaso wokuqeda ukuhlukunyezwa kwabesifazane labantwana uphakathi laphakathi sesijiye iningi labeZimbabwe liphelelwa ngamathe. Isizalwane seZimbabwe unkosazana Sinanzeni Sithole uthi badabuke kakhulu ngalesi senzo.
Isizalwane esibuhlungu yindaba ezibuhlungu ukuze ukuthi kulobaba osathatha umphefumulo mulo kankosikazi wakhe labantwana bakhe kanti kusuke kube sekuyibuhlungu obunganani obokuthi mhlawumbe akusenasihlobo akuselabangane abangasihlalisa phansi mhlawumbe sikhulume ngenkinga esiyabe silayo. Yinto ebuhlungu shuwa.
Abanye bantu kubakhathazayo ukuthi lokhu kuza kwenza abeZimbabwe babhekeke njengabantu ababi kakhulu. Kusenjalo umphathi ntambo ogatsha lwendawo zamapholisa umnumzana Bhekicele usehlabe ukhwelo kwabesilisa ebakhuthaza ukuthi bamise umkhuba wokubulawa kwabesifazane labantwana. Nelesibu 7 Johannesburg kwele South Africa inguThuso Khumalo.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumakakasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Lokhu kulokufuthelana ngempumela yokhetho lweMelika loba nje kusobala ukubana umnumzana Joseph Biden webandla lamademocrats unqobe umnumzana Donald Trump wamaRepublicans. Ulokhu isimangele ukuthi uqiliwe ukhetho lolo lokudinga umongameli olusanda kwenziwa. Sigibs Dube usethulela lolu daba.
UTrump uqhubekela phambili esithi waqilwa kukhetho lukamongameli ngesikhathi idale le-Supreme Court esabelweni sePennsylvania. Lisanda kulahla udaba aluphanyeke kulo esithi amavoti awenziwa ngeposo kawakho emthethweni. Umthethwandaba lo uthi akubonakali ukukhulunywa nguTrump nabanye bakhe abakubandla lama-Republicans abathi ukhetho lwebiwa ngama-Democrats. Isabelo seWisconsin laso sisanda kubala amavoti okuveza ukuba uBiden wanqoba uTrump ngamavoti amaningi. UTrump uthi kuba nzima ukuba avume ukuthi wanqotshwa nguBiden. Kulabanye abantu abathi okwenziwa nguTrump kuveza ukuthi ukungedlelani kwakhe kahle labamphikisayo kanye lokungavimbi iCOVID-19 ngemfanelo yikho owamlahla phansi. Umnumzana Cassius J. Mpofu ukuthi kunengi kakhulu okuhlupha uTrump.
Bona ngathi umnumzana Donald Trump uzama nje ukuchitha isikhathi, uyazi ukuthi wadliwa and into ezamdlisayo ziningi kakhulu ngokuhlulekwa ukuphatha. Embona ngathi kakhulu kumkhostile kumavoti lapha yindaba aphatha ngayo umkhuhlane we-COVID-19. Ngesikhathi umkhuhlane lo uqala azange abonakale njengomuntu olwecebo ukuthi angasiza abantu. Wakhuluma inkulumo ezindenge ezatshengisa ukuthi akanandawa nabantu ezihlanganisela nje ngokuthi athi yena umkhuhlane weChina, kodwa-ke umkhuhlane weChina ngoba uqala eChina, kodwa-ke into ekhona ukuthi abantu babe-America ngaleso sikhathi babesifa kakhulu bedinga umkhokheli owayeza bale ndlela zokuthi amise lokhu kufeda kusenzakala ngabantu. Siyazi abantu bafokuthi kwakumele ukuthi adinge indlela ezenziwa ngamazwe amaningi, into ezinjengama-lockdown. Azabe naso leso sikhathi uTrump isikhathi ayesithola sokuthi asuke ayedlala igolf apa abantu bayafa esibhedlela.
Umnumzana Alex Nyati ohlala eChalimbe eKezi uyakusekela lokhu.
UDonald Trump akula nto ayenzileyo from 2016 uzofika manje, ayikho into enhle nje ayenzileyo. Okwakhe nje ukuhlukanisa amabandla phakathi nokuzikhangelela yena, akalandaba nabantu. Even izweni lakhe kazame le ndaba nalo, ngathi masibheke indaba yecorona endla iphethe ngayo iyadanisa kakhulu.
Umnumzana Joseph Makeza ulombono ofanayo.
Trump sure uyenza into embi iyayangisa labana yiwa amatisha omhlaba wonke, sithi manxa silalele khona lokuthi kuphuma umthetho ongumthetho olandelwayo, kodwa but nxa esenza njalo ayicabanga ngokwami ukucabanga ingxenye lokunya kwesabayo. Siyabonga kakhulu amakhodi akhona ngapha akwazi ukusebenzisa izindaba.
Kodwa umnumzana sikhumbuza umlalazi olandela kakhulu okwenzakala eMelika uthi kuningi okuhle okwenziwa nguTrump.
Mina bengumsekeli wakuTrump ngoba in the past four years ekhokhela iMelika ubaba uTrump bonakele ukuthi indoda efuna ukuthi abantu bavuke bazimele, ngoba wonke ama-leaders abekhona muva kakhulu sibale nje for the past nje two decades. Sithi nje four decades inkokheli zeMelika beziyinkokheli ezibona i-Africa indawo yokuthi indawo yokulahlela ama-aid, indawo yokulahlela nje zonke izinto mhlawumbe abangazidingiyo bona, kube indawo yokuthi zihanjiswe e-Africa. Kodwa bakuTrump bekhuluma bakuTrump ukuthi hhayi ma-Africans abantu abamnyama ikakhulu abaseMelika abavela e-Africa nathi thina base-Africa, ukuba uTrump usifakele nje umlayezo ukuthi instead of us wasting yonke energy sifuna ukulala mbeda munye nabelungu, nabo uTrump waste ama-energy sifuna ukuthi sidle iplate inye mngano munye nabo, ukuthi singaziyenzela yethu imigano, singaziyenzela yethu imbeda silale sodwa siphumelele.
Umlalazi ugcizelela esithi bekumele abantu bavotele uTrump hathi uBiden.
Siphumele indoda uTrump ngabe kuqhubekile yanikezwa enye 4 years. Lokuzotshintsha abantu omnyama eMelika bezophuma emaqandeni ne-Afrika, amadoda la abusa i-Afrika ebeseshekeka besebona ukuthi ukubusa kumele bazi ukuthi babusa abantu omnyama abafuna ukuphumelela.
Okwamanje akucaci ukuba uTrump uza kuya eCapitol Hill ngozibandlela eWashington DC ngesikhathi ugcotshwa uBiden ukuba ngumongameli. UBiden usekhethe abanye abantu abazangena kudale lakhe le-cabinet njalo labazabona ngokwethulwa kwemibiko karhulumente wakhe. Ngimele iStudio 7 iseMaryland, nginguKip Stube.
Live Talk lamhlanje kuhlelo sikhangela uqonga kwenani labatholakala bele COVID-19 emhlabeni jikelele, okugoqela eZimbabwe kanye lengxabangxoza iqhubeka iseMelika ngemva kokhetho. Ikhansili yedolobho leHarare elivame ukuhlaselwa ludubo lwesihudo se-typhoid leminye imihlobo yezihudo likhuthaza izakamizi ukubana ziqinise amanyathelo okuzivikela kulesi sifo, ikakhulu ngalesi sikhathi sokuna kwezulu esivame ukuzala lezi zifo. Intethelo zendaba yeStudio 7 uMark Peter Ntambi usethulela lolu daba.
Wabona ngezifo ezisabalala ngokuphangisa kukhatshana lwezempilakahle kumasipala wedolobha leHarare, uDokotela Khuthai Masunda uthi kuyajabulisa ukuba sikhuluma kanje, akula osethe wahlaselwa yi-typhoid kuleli dolobha kwamanje, lapho lesi sifo ebesesike sahlasela abantu emzini omkhulu weGlenville 3 belatshwa saphela. Ethi kabananzelele izitshengiselo ezigoqela lokho.
Typhoid is a
disease that is characterized by a fever, plus or minus abdominal pain, constipation. We see more diarrhea though, then headaches, general body weakness. So those are the main symptoms that we typhoid.
Ubusungu, ekolo, ukumba, ukuchaywa likhanda, lokudinwa nje.
Ukuqhubeke ethi ozithola elezitshengiselo zesihudo kumele agijimele eklinika ehlolwa athole uncedo masinya. Njengedolobha uthi sebehlola lesi sifo kunye lesekholera zikhathi zonke njengendlela yokuvikela uzulu kulezi zifo, njalo befundisa abasabalalisa ulwazi lwezempilakahle, ama-health promoters kulezo ndawo abafundisa abanye labo. Abongi bakamasipala babikwa beqhubeka befundisa omama nsuku zonke ekuseni emakilinika abo ngokuzivikela kulezi zifo. UThembelane Dube kwenhlanganiso yezakhamuzi eBulawayo Progressive Residents Association uthi lolu dubo labo babhekana lalo koBulawayo, njalo kuba nzima ngesikhathi sokuna kwezulu esesingena kiso ngokusilela kwamanzi kuleli dolobha.
Siyakwazi ukuthi iBulawayo yindawo engelamanzi, njalo abantu bagcwele indawo yonke basabalele badinga amanzi ezihotsheni lezi eziyabe ziqalisa ukuthi zingantwa ziyagcina amanzi. Khonokana ke kithi sikubona kuyingozi.
Kunje ukhansili wakoBulawayo usethwalela abantu amanzi ngamabhawuza lapha nalaphaya ngoba amanye amadamu akhe seyatsha. Ngakho-ke uDube ukhuthaza abantu ukuba kabananzelele ngesikhathi sezulu kanje ngoba ukusilela kwamanzi kuleli dolobha kungengezelela amathuba wokuqhamuka kwesihudo.
Kuthi amasuku amaningi abetutuma labantu bebesiya ngaphandle besiya egangeni ngenxa yokuswela kwamanzi, kodwa nxa sokuthe kwanaka izulu sokuzabangela ukuthi abantu la amanzi abazabe bewakha ezifudlaneni lezo esezithe zamamanzi kube yiwo futhi amanzi azenza ukuthi umkhuhlane wesihudo uqhubekele phambili ngenxa yokuthi amanzi lana abe ingcekeza ngoba agcwele ingcekeza yesuwa aphinde agcwale ingcekeza yabantu kade bewela ngaphandle egangeni. So ke kuyasikhathaza kakhulu khonkana njengenhlanganiso yobulawa Progressive Residents Association ukuthi kambe abantu bazasila yini kulo mkhuhlane ozaqhamuka njengoba izulu seliqalisile ukuna.
UMnumzana Timothy Chitambure wenhlanganiso ye-Community Water Alliance uthi basebenzelana lo-Council weHarare ngokwesabela i-typhoid ukufundisa uzulu lapho ahleli khona lalapho akha khona amanzi ngokuthi avikeleke kulesi sihudo.
Ma-committees edu emumawards kuti varairidzewo vagari kushandisa mvura yakachena inova panzvimbo dzakachengetedzwa.
Amakomiti etu ahamba efundisa uzulu ngokusebenzisa amanzi alungileyo.
Abantu abedlula amakhulu ayisitshiyangalombili bahlaselwa yisihudo se-typhoid ngesikhathi sibhahile kuleli dolobha. I-typhoid yisihudo esibangelwa yikudla ukudla kumbe ukunatha amanzi angcoliswe ingcekeza yomuntu olalesi sifo. Kunyanga esanda kwedlula abantu abane bahlaselwa yi-typhoid emzini omkhulu we-Glenview 3 eHarare ngemva kwesikhathi esithile leli dolobha lingakaboni isihudo lesi. Ingcwethi zezempilakahle zikhuthaza abantu ukuba begeze izandla bevela ukuyasebenzisa izambuzi, bezigeze njalo bengakabambi ukudla, begcine amanzi abo evaliwe ehlanzekile, lokusebenzisa njalo imithi ehlanza amanzi, lokuhlala nje begeza izandla njengendlela yokuvikela hathi ukumemetheka kwesihudo kuphela, kodwa leminye nje imikhuhlane okugoqela lomkhuhlane we-coronavirus ohlasele amazwe womhlaba ngobuningi okugoqela leZimbabwe. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMakhisa Njambe.
Ngesikhathi kunanzwa amalanga okulwisana lodlakela ikakhulu oluqondiswe kwabesifazane lamantombazana, kulokhu khonana okukhulu ukuthi umama bokuza bayatshiywa phandle kwenhlelo ezibhekane lokuqeda ukuhlukunyezwa kwabesifazane kwele Botswana. Intelezi zindaba ye-Studio 7, uMqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eSaharan kwele Botswana.
osibalukhulu wenhlanganiso ebona ngendaba zokulwisana lokuhlukunyezwa kwabesifazana e-Gender Links, unkosikazi uNetsi Makhumalo uyavuma ukuthi inhlelo eziningi zithiya phandle omama bokuza. Uthi kuqakathekile ukuthi lokhu kukhandisiswe ukuze kube lenhlelo ezikhangela umama kumbe amaxhuku ngokuthiyana kwezidingo zabo.
At present, the gender-based violence interventions that are there are national interventions.
Iqiniso ukuthi asila nhlelo zabomama bokuza, kumele sikukhangelisise ngoba akulalapho abangaya khona uma bebhekane lenhlupho.
We have to be able to provide specific messaging for different groups within our community.
Omama bokuza okugoqela beZimbabwe babhekane lenhlupho eziningi, abanye betshiye imuli zabo ekhaya. Emalangeni asanda kudlula kubulewe untombazana waseZimbabwe ijaha lakhe lalo elidabuka ekhaya kulokukhathazeka ukuba abokuza abatholi indawo lapho abangathola usizo khona uma kulokubahlukuluzayo. Unkosazana Sindiso Sibanda uthi kuqakathekile ukuthi omama bokuza labo bangeniswe kunhlelo zokuzama ulwisana lokuhlukuluzwa kumbe ukuthathelwa phansi kwabesifazane.
Isimo se-gender-based violence siseBotswana sibuhlungu kakhulu ngoba kukhanya ngani ama-structures afakiweyo they don't really cater for them, akhangelele bona laba abavele bengabaTswana.
Ngokunjalo obaba labo bayakhala ukuthi inhlelo ezikhangale ukulwisana lodlakela kanye lokukhalelwa phansi kwabe sifazana ezikhangele omama kuphela. Umnumzana Sifas Chuma oweZimbabwe ohlala eHabroni uthi obaba labo bayaludinga usizo ngoba kungayisibo omama kuphela ababhekane le ndubo zokuhlukunyezwa.
Omama bathwaliswe nzima ngobaba ezindlini, but kulamadoda lawo lapha adliswa imbuya ngoluthi, you know, ezindlini akalalizwi, akulanto angayitsho. Umama nje uyagibela njaye aqansa yehle ayenze santana, indoda izithulele. Njalo izikhathi eziningi indoda iyanalyze bisi buza ukuthi ngiyalilethe uhlupho lolu ngubani ozanilalela, ebesebonta kula muntu ozalalela bazanihleka ukuthi awehlulwa umfazi.
IBotswana imanyane lamanye amazwe omhlaba ukusungula umkhankaso wokunanza amalanga olwisana lodlakela lokuhlukumeza ngobulili owe 16 days against gender based violence ngeviki edluleyo kulokukhathazeka ukuthi ilizwe leli libhekane lensinda abaphendule. Ilizwe leli ngelinye lamazwe alenani eliphezulu kakhulu labomama abahlukunyezayo, abanye bebulawa kukanti abanye bayadlungula. Umnumzana Mulefi Kiyaja osebenza kugatsha olukhanyela ngodaba lokuphiwa kwamathuba alingeneyo kwabesifazane uthi uhulumende ulenhlelo ezingakhethi mhlobo noma nje kungela ezikhangelane labomama bokuza kuphela. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kwele eBotswana.
Kwezemidlalo, abalandeli bomdlalo wenguqu balemibono ehlukeneyo phezu kweqembu lamajaha aleminyaka engaphansi kwamashumi amabili elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elikhethwe ukuyaphatheka kumncintiswano walonyaka owekosafa men's under 20 oqhutshelwa kwele South Africa. Joseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umqeqeshi weqembu labesilisa lama-under 20 uTony Rindria labanye bakhe bakhethe abadlali abambalwa abayingxenye yamaqembu adlala kusigaba se-Premier Soccer League kuqembu labadlali abangamachumi amabili elizamela ilizwe kumncintiswano wekhosafa okhangelelwe ukuqala ngolwesine oluzayo elizweni lase-South Africa. Ukukhetha abadlali ababhaliswe kunhlanganiso ye-Premier Soccer League lokhu kusolwe ngabanye abalamaqembu adlala kuzigaba eziphansi abagoqela umnikazi weqembu le-Golden White uKotso Nyathi.
Konke sikubonile ku-under 20 kodwa ikakhulu esingani kusithabi ngokuthi i-traditional way of selection thine siyijayileyo ukuthi koBulawayo siyasikhethe phela abantwana behambe behlangana lezinye indawo, asiyibonanga siphonga ukubona kuphela sokuthi abantwana sebekhethiwe.
Nakwelinye icele le-intatheli zindawo ezemidlalo uNation Kokwara yena uthi uyakusekela ukukhethwa kwabadlali abadlala kumaqembu adlala kwisigaba se-Premier Soccer League loba nje kukhona okuswelisayo.
Iqembu lama-under 20 lilokuseliswa okuthize ngenxa yokuthi lokho sibona abafana basawoma-academies zoke begcwala, sokungazani yindawo yokuthi nje bethengisa abafana ama-academies. Ungananzelela u-Premiership yeZimbabwe enye nenye iqembu liyanikwa abadlali abahlanu abarejistwayo ukuthi bedlale ku-Premiership. Okuthi kini abadlali ade kumele bekhethwe ngaphaya yibona bana abadlala kuma-Premiership mba abarejistar ku-Premiership ukuthi ngoba yibo abakhanya ukuthi phela bayakwanisa.
Amaqembu akusigaba se-PSL alabadlali abawuqembu leZimbabwe ngabalisayo ele-FC Platinum, ele-Herentals, ele-Ngezi Platinum, i-Dynamo, iBulawayo Chiefs kanye le-Chicken taken in iqembu leZimbabwe likusiba sika group A indawonye lele South Africa iLesotho kanye leMozambique imidlalo yalonyaka iqala ngolwesine njalo abaqali besiziba liqembu leSouth Africa elaziwa ngegama elithi amajija kanye leqembu leZimbabwe elaziwa ngokuthi Young Warriors iqembu leZimbabwe liqeqetshwa nguNdiraya encediswa nguMandla Mpofu kanye loNesbet Saruchera umqeqeshi wabonozintimu Innocent Chongukudza loPatrick Muteswa onguye imanager weqembu amaqembu azadlala kufinal yalemidlalo efike emaphethelweni mhlazili 13 kunyaka kaMpalakazi yazathola ilungelo lokuyadlala kumncintiswano wokudinga intshantshi zezwekazi lase-Afrika ngiyimele isitudio 7 ngobulawayo inguJoseph Njanji.
Singekehlukani izihlobo kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Liqhubeka liqonga inani labahlola betholakala bele-COVID-19 eZimbabwe abangela mbali yokuvakatshela kwamanye amazwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje oluvalelisayo uProphet Jeremiah.